eleyindiya ngelinye lamazwe asebenzisa amalahle amaningi ekuphekeni amandla kagesi anela uzulu walelozwe. Ngomnyaka odluleyo lelozwe lithenge izigidi ezingamathumi amahlanu lambili zamathani 52 million tons zamalahle. Ekhuluma emkhosini wokulotshwa kwalesi sivumelwano, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe kumele lisebenzise ubungani balo leIndia ukuze lithole amathuba entuthuko.
We have been excellent rapport between the Prime Minister of India, Prime Minister Modi.
Silobudlelwano obuhle lelizwe leIndia kanye lomkhokheli walo uModi. Njalo sibona ilizwe leIndia selilohlelo lweIndia Africa Forum, lapho elikweledisa amabhiliyoni amadola emazweni eAfrika. Kufanele sisebenzise lawo mathuba ukuze sithole imali ezenza sithuthukise amasekitali ethu.
Owakhathesi leZimbabwe liyemba amalahle amalutshwane aphakathi kwezigidi ezimbili kusiya kwezintathu zamathani 2 to 3 million tons amalahle ngomnyaka. Lokhu kubangela ukusolakala kwemali yokusha amankampani emba amalahle afana lewange Colliery ehluleka ukuthenga imitshina ephucukile yokusebenzisa ukwemba amalahle amaningi. Umphathi ntambo wezemigodi uMnumzana Winston Chitando uthi uhulumende uqhathe iVictoria Consultants ngenjongo yokwengezela imikambo yokuthengisela amalahle kwamanye amazwe.
Ilizwe leIndia yilo elithenga amalahle amaningi emhlabeni. Ngomnyaka odluleyo ithenge amalahle afika 52 million tons. Ukuthi kunyanga kamabasa ibisithenge amalahle afika 15 million tons. Sina njengelizwe besithengisela amanye amazwe amalahle amalutshwane. Isivumelana lesi sizayenza ukuthi iVictoria Consultants yenelise ukusithengisela amalahle yethu emazweni afana leIndia.
Lesi sivumelwano samukelwe ngabantu ngemizwa etshiyeneyo. UMnumzana Brian Dube sithi bekungaqakathekanga ukuthi uhulumende aqhathe inkampani yeVictoria Consultants ukudinga imikambo yokuthengisela amalahle ayo ngoba umsebenzi wokade ungenziwa lugqatha lukahulumende.
Mina ambona ukuthi ube ungumqondo omuhle ukuthi uhulumende aqhatshe iVictoria Consultants, ikampani ezabe ithengisa ikhwe lapha eZimbabwe. Lokhu sokuzakwetsho ukuthi uhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani leyo, ebhadala umsebenzi eminyade engakwanisa ukuziyenzela yena esebenzisa i-embassy yakhe ese-India, kumbeni i-Ministry of Mines ibingakwanisa ukuyenza khonoko.
Abanye bavezile ukukhathazeka ngalesi sivumelwano besithi uhulumende ubengaqakathekisa ukuthengisela amanye amazwe amalahle njani lona ilizwe lisekunzimeni. Unkosikazi Fakile Moyo uthe ilizwe kumele liqale le ndaba lahle enela abantu balo lingakacabangi ukuthengisela amanye amazwe.
Aze udaba lolu vele lubuhlungu vele, mina kimi liyangiqhathaza, liyangiqakaza. Kabaqale belungise vele ikhulu ekhona la, beyilungise kwenele isisaplan isifakele nje lathi amagesi ozothi lathi sizibone njengelizwe. Lokhu ukuthi bayathengisela abanye abantu thina singakalungiselele, ayi akube ngcono.
Umsebenzi wokwemba amalahle ubhekane lenkinga eziningi ezifana lokuthika kwemali yokuthenga imitshina elohlonzi, isimo semisebenzi yokuthwala kwawo kungaba ngezimoto loba ngololiwe. Owakhathesi ilizwe lezindlela ezilishumi zokwemba amalahle esabelweni seMathebeleni North ezimelele ukuthola imali yokuthuthukisa lomsebenzi. Imelethi 7 uHarare, nguGibson Pepe.